eNdebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
kuba budabengu yabekwa ngo Saturday, sesipostpone ama celebrations ethe akobulawa e 125 year celebrations to mhla ka 4, which is a Tuesday, in honor of ubaba budabengu and the respect that we have for ubaba budabengu and the contribution ayenzile edorobheni lakobulawa.
Umkhosi wokuthakazelela ukufikisa iminyaka edlula elikhulu 125 kobulawayo usudluliselwe phambili kuvulelwa ithuba lokuvalelisa iqhawe lesizwe umnumzana Dumiso Dabengwa.
Siyabonisa ukuthi babezikhotisa abantu kulokhe kunjalo lokhile empande into yakhona lokhe ubuhlungu ebantwini lokhe besukunyezwa lokhe bephathwa kabi ilungelo labantu lokhe lingahlonitshwa idemokrasi umbuso womthetho owabantu lokhe ungahlonitshwa.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ababili ababotshwe izolo besehla indizamtshina labo betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende njengabahlanu ababotshwe ngeviki edluleyo. Idale lekhabhinethi lithi selivumelene ukuthi intengo yamafutha ezimoto okuhambisa ingakhutshulwa iye kumadola isikhombisa elitha elilodwa njengalokho obesekusenziwa ngamanye amagalaji namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idolobho lakobulawayo lamhlanje lenelise iminyaka edlula elikhulu i-125 lathola isicoco sokuba lidolobho. Bekukhangelelwe ukwenziwa umkhosi wokuthakazelela lolu suku ngomgqibelo mhla ka-1 kuNhlangula, kodwa usudluliselwe phambili ngoba umngcwabo weqhawe lesizwe umoyi umnumzana Dumiso Dabengwa ukhangelelwe ukuba khona ngalelo langa. Ubathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abekhansili yakobulawayo bathi bathethe inyathelo lokudlulisela phambili ukunanza kwaleli dolobho iminyaka edlula ikhulu i-125 ngemva kokunanzelela ukuba umngcwabo weqhawe lesizwe uDr. Dumiso Dabengwa uhlele ukwenziwa khona ngomgqibelo. Ngakho uthi ukubone kufanele ukuthi avulele ithuba lokuthi ubulawayo avalelise iqhawe lakhe. Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uchasisa ngaleli nyathelo.
Sithe sesishimpiwo ngokubhubha kwababa uDabengwa, sithe sike sibeke eceleni ama celebrations lawo ukuthi sikhale lemule kuDabengwa, lemule yeZimbabwe. So sesiyaqhubeka ke ngolwesibili mhla ka 4 June ukuthakazelela ilale yeminyaka e-125 ubulawayo wasungulwa njengedolobho.
Umnumzana Rodney Jele ongukhansila kuward 22 enkulumane kobulawayo laye ugcizelela kulokho.
Ubaba uDabengu yabekwa ngo Saturday, sesipostpone ama celebrations ethe akobulawa e 125 year celebrations to mhla ka 4, which is a Tuesday, in honor of ubaba uDabengu and the respect that we have for ubaba uDabengu and the contribution ayenzile edorobheni lakobulawa.
Umnumzana iPhethule Maphosa isikhulumeli sezaphu ubonge umeya wakobulawayo ngaleli nyathela.
Sithanda ukubonga usodolobho wakobulawayo ubaba uSolomon Mguni ngokudlulisele umcimbi wokuthakazelela i-anniversary yebulawayo nawo kade uqondane lokubekwa kukababa uDabengwa ngomgqibelo.
Umnumzana Strike Mkandla onobhala jikelele wezaphu uthi wonke umuntu ofuna ukuvalelisa uDabengwa wamukelekile enkundleni yeWhite City.
NgoLwesihlanu siza kuya eWhite City, wonke umuntu ofuna ukuvalelisa uDabengwa kusukela ekuseni. Uhulumeni njengoba esethe uDabengwa uliqhawe lelizwe, labo bayavunyelwa ukuthi babe kuprogram. Ngomgqibelo sisiyabekwa emanxeleni lakho futhi kuzaba lengxenye ekahulumende, and then eyenduna undiweni.
Umnumzana Freeman Sipho Dabengwa, umfowabo kaMui, uchasisa ngamalungiselelo.
Amalungiselelo esilawo ngokuthi kube le memorial ngeFriday. Umngcwabo ungumgqibelo, uyabusemanxeleni, lokho is concrete. Kuzabuya abantu befamily, lama ministers, nabantu abanye abazasuka boBotswana, abantu abazasuka eSouth Africa, angilashuwa kungxenye ngabantu abantu abasuka eZambia.
Imuli kanye lenkokheli yebandla lezaphu bakhanye belokujabula ukuthi amalungiselela okuyabeka iqhawe wonke ahamba ngendlela, njalo baloyisa ukuthi wonke umuntu azizwe ekhululekile ukuthi abe khona ekuvaleliseni loba ekubekweni kukaDabengwa, ngoba ube liqhawe lesizwe hathi elebandla kuphela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo, ibandla le-MDC lithi likhala ndawonye lemuli kaMnumzana Dumiso Dabenga ngokutshona kwakhe. Leli bandla lithi ube ngumholi ozithobileyo njalo ubemela iqiniso ngaso sonke isikhathi. Ukhetho lwanyakenye, uDabengwa lebandla lakhe lezapho bavotela umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Omunye wabasekeli bakaMnumzana Chamisa, uMnumzana Weshme Ncube, uthi kuningi abakufunde ku Moyi uMnumzana Dabengwa abazahlala bekuqakathekisa njengebandla.
Emhlanganweni wethu ngelanga lokuqala sasukuma sibili sama sihlonipha iqhawe lamaqhawe leZimbabwe, indoda eyaye ivele iqiniso izikhathi zonke, indoda eyayingatheki, indoda eyalwa kakhulu ukuze sikhululeke ingaphansi kwebandla leZIP. Ukuba liqhawe leZimbabwe bakhe kakulambuzo akusobala kunjengento enduna ikuflathile. Yikho-ke lathi siyabambana lesizalwane seZimbabwe sonke ukuthi sihloniphe, sikhale le muti yakoDabengwa. Njalo ngoba nje buswa ngumbuso owezikhali kodwa inkululeko yokuvele Rhodesia yibo amajaha lawa ayilethayo lapha eZimbabwe.
Kukhona elikufundileyo empilweni yakhe njengebandla eliza kusebenzisa kuyiwa phambili?
Akunenge kokubathisela ukuthi indoda le njengoba ngengatsho yahlala imele iqiniso, sifundile ukuthi loba uzwa njani, loba sukhosele jele nxa ungelacala kumele ume umele liqiniso ngesibindi. Sifundile ukuthi njengeZimbabwe, njengabantwana beZimbabwe, kumele sizithele impilo yethu ekusebenzeleni, hatshi ukusebenzela wena, usebenzele isizalwana seZimbabwe. Sifundile njalo ukuthi ukube yindoda ehlonitshwayo, ube ngumuntu ohlonitshwayo, kumele uhlale kumelele iqiniso, hlale uphoxana lezinto zezinjengekorabi. Konke lokhu sikufundile empilweni kababa uDabengwa.
UMnumzana Watchman Ncube ngomunye wabasekeli bakaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseGweru. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ababili ababotshwe izolo eRobert Gabriel Mugabe Airport bevela phandle kwelizwe, abathi unkosikazi Sithabile Dewa lonkosikazi Rita Nyampinga betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ababili laba babotshwe besanda ukwehla endizamtshineni eHarare bevela emhlanganweni wenhlanganiso zamalungelo oluntu kwele Maldives. Bazamiswa umthethwandaba phambi komthethwandaba kusasa. Unkosikazi Dewa ngowenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe Trust, njalo uNyampinga yena ngowe-Female Prisoner Supporters Trust. Lanxa uDewa ivalelwe esitokisini, unkosazana Nyampinga yena ulaliswe esibhedlela sePhirirenyathwa ngoba engezwa kuhle. Amagqwetha akhe athi bababili bathi alindwe ngamapholisa. Ngefiki edluleyo kubotshwe abanye njalo abenhlanganiso yezizimeleyo abahlanu ngesikhathi bengena elizweni bevela emhlanganweni ofanayo. Labo betheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso weZANU-PF. Abantu laba bebemele bemiswe enkantolo namhla kodwa sebezamiswa ngolwesine lapho abazacela khona ukuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Olwela amalungelo oluntu umnumzana efidlela Ncube uthi ngokuqhubeka ebopha abaphikisana lombuso wakhe mahlayana, uhulumende kamongameli Mnangagwa useveze sobala ukuthi kachiya nangala kancane lo mnumzana Robert Mugabe owayengumongameli.
Into embi kakhulu lokho kwenzakalayo ngokuba kuveza kabanzi ukuthi inguquko abantu abasithi sifikile ngokususwa kukaMugabe ukuba ngumongameli welizwe. Kuyabonisa ukuthi babezikhotisa abantu kulokhu kunjalo lokhile empande into yakhona lokhu kubuhlungu ebantwini lokhu besikunyezwa lokhu bephathwa kabi ilungelo labantu lokhu elingahlonishwa. I-democracy umbuso womthetho owabantu lokhu ungahlonishwa. Yikho lokhu esikubonayo namhlanje.
Aba kwamanye amazwe Ncube ekade bekhangelela ukubana uMnangagwa alethe inguquko elizweni kundaba zamalungelo. Bathini nxa bebona abantu sebebotshwa mahlayana kanje angani kuphansi kombuso kaMugabe?
Bayabona ukuthi inguquko ayikho lokhe kukhona laphana lapho kwakukhona. Ngokuba ube ibikhona inguquko kube kazikho lezo zinto ezitholakala namhlanje zisenzakala. Lokhu sasithi into endulo yekadeni esihambe loMugabe njengoba siphumela ehlalweni wahlala ngekhaya usho ukuthi uhambela lololo sisi lokho kuhlukunyezwa lokho kuphatha kwalo kwabantu. Kodwa sesinanzelela ukuthi kuyaqhubeka nalabo abangaphandle bamazwe abafake izijeziso zenotho. Akula ndlela yokuthi bazazisusa lezo zijeziso zenotho ngokuba ukufaka njenguquko kakukho ubufakazi kokugcinazwa lokuhlupheka kwabantu yibo bukhona lokuhlutshwa kwabantu njengoba sikhuluma nje abantu bonke befakwa esitobisini lokhu betshaywa lokhu besethuselwa lokhu bevinjelwa lokhu esingayiboni inguquko kwezemsakazo lokhu esingayiboni inguquko kwezokuvota kulokhu esingayiboni inguquko kwezamalungelo abantu lokhu esingaziboni inguquko ezizakwenza ukuthi izijeziso zenotho zisuswe lokhu esingayiboni inguquko ezakwenza ukuthi abantu bezimbabwe bathokoze bathi hhayi uMugabe uhambile nansi inguquko.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube olwela amalungelo oluntu. UNtungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena othi ngempela bakhona abenhlanganiso yezizimeleyo abalenjongo yokuvukela umbuso kamongameli Mnangagwa.
Eqinisweni lokhu asikhulumeni iqiniso zihlobo lami, right from the time ama-elections esingakhona akula muntu ohlukuluzwa omunye umuntu, but things abantu bayaexagerate izinto bayakhuluma lokhu bakhuluma lokhu but ayisikho khonokho.
Abahlana baboshwe ngeviki edluleyo laba betheswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Mnangagwa. Uyakuthemba la ukubana bebekwenza khonokho?
Yebo, akuvele khona akulalizwe umuntu ngamele lingelamthetho yalo. Singayekela kube ngamahlanga, ilizwe liyeke libe ngamahlanga, ungahlupha. Abantu nxa beyiqoqa ukwenza ikubona la ku-social media lapho baposta izinto zokuthi heyo president eresign, heyo president esayina kanjani njani. Ngabantu bona abasebenza labantu bona abanjani abadinga ukuthi kube lokuxokozela, abadinga ukuthi kube lodlame phakathi kwelizwe. Yiko abakudingayo, bethatha amathuba okuthi kulezinye izinto ezihlupha njengokuthi imali iyahlupha, amafutha ayahlupha nani nani nani, bazame ukuthi bathi build up into yabo yokuzonda phezu kwezinto ezenzakalayo. Bengakhangela, ungakhangela yonke into nale eyenzakalayo, ukhangele into zonke ezenzakalayo zinezi ukuthi yeyilunge bafuna ukuthi bathi bona bahlukuluziwe but abasoze beyekelwe besephula umthetho welizwe.
Alesabi umnyama ongelampisi yini lapha babugawule njengeZANU-PF kumbe selisethuka nje nxa libona isithunzi zenu?
Hayi, ulutho lukhona. Ungakhangela izinto ezenzakala izihlakalo zinezi ezikhona nento ze-social media, ungakhangela ukuthi ngelanga elinje lingahambi ye lingayenzi njani lingayenzi njani abantu beqoqana. Kuya ulutho lukhona Ntungameli, sesikubalekele khonokho ulutho lukhona. Kodwa-ke hayi, njengohulumende uhulumende uqaphele ukuthi kungaba nezihlakalo ezinjengazani. Into ekhona yokuthi uhulumende ufundile ngokwekethisa entweni eyayenzakalayo laphana kubhidlizwa ama-properties abantu. Khonaphana wafundisa uhulumende, wamvusa ukuthi uhulumende abone ukuthi kulabantu phakathi kwethu abale njongo yokuganga beqatshe ngemva kokuthi bayademonstrator. Abantu laba besezinjengo zabo zokuganga kodwa besithi bona hayi, thina siyademonstrator lapho, sithi lokhu nalokhu lakho kungayisiko khonokho, wena bele njongo ebanzi.
Lo ngumnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla lezanu PF, ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekoBulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle, igama lami nguMike Hobe. Ngithanda ukulinqotha lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sikhangela umhlangano omkhulu owe-MDC Congress owenziwe ngalimpela viki edluleyo. Saba lethuba lokuxoxa labatsha abanqobileyo kulomhlangano ngelakusasa lelizwe. Osakhulayo odume emhlabeni jikelele odabuka kwele Uganda olilunga ledali lephalamende umnumzana Bobby Wine laye ubekhona kulomhlangano echumayeze inkokheli ye-Afrika ukuthi inikeze abatsha izikhundla zobukhokheli. Abatsha, liyibona njani lindaba? Lithini ngenkuthazo kaBobby Wine? Nga ufuna ukungena kuhlelo, thumeza umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ungasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa koluntu emhlabeni jikelele Human Rights Watch ithi ukuhlukunyezwa kwabantu kwele Egypt ngabezomvikela abagoqela amabutho lamapholisa sokubhahile kulelo lizwe ikakhulu esigabeni seSinai Peninsula esingenyakatho. Abezomvikela laba babika bekwenza becatshenge lokuthi balwisana labalwa becatsha abesiMuslim. Umongameli Donald Trump wele Melika ugqibe uhambo lwakhe lokwethekelela kwele Japan okwensuku ezine lapho aqhube inkulumo lomunye wakhe walelo lizwe zokuqinisa ubudlelwano nezokuthengeliselana nezomvikela. Idale lekhabhinethi lithi selivumelene ukuthi intengo yamafutha ezimota awokuhambisa ingakhutshulwa iye kumadola ayisikhombisa ilitha elilodwa njengalokho obesokusenziwa ngamanye amagalaji namuhla. Intengo yamafutha ezimota ikhuphukile kwezinye izigaba zelizwe njalo ilitha elilodwa abelithengiswa ngamadola phose ayisitshiyagalombili i-$7.97 ukuthi idiesel $7.80. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi umphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Fortune Chasi usehlangene labathengisa amafutha ezimota wabatshela ukuthi bengakhuphuli intengo njalo ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luzabhodabhoda ilizwe lonke lugcizelela lesi isinqumo. Ngaphambilini kwalokhu umnumzana Chasi ubetshele idale lephalamende ukuthi kayikwethula umbiko wakhe wesisombululo sohlupho lokusilela kwamafutha njengesikhalazo samalunga leli dale, kodwa wathi uzathatha imibuzo ayicubungula ayiphendule ngolwesine. Uthe akufanelanga abantu bephoqwe ukuthi bebhadale ngemali yedola leMelika kuphela nxa bethenga amafutha ezimota. Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngalolu daba e-Energy and Development umnumzana Joel Kabuza uthi inyathelo likahulumende alisoze liqede ukuswelakala kwamafutha ezimota.
Azibona ukuthi ungatshintsha abantu bezitshintsha abayi-10-20 namuntu ngoba as long as lizwe lingelamali, i-government is buying fuel ngama-USA, right? Thina isithengi sele ngapha ama-filling stations ngama-bond not. Ama-bondlana awathengi fuel. Sebeyangena futhi bedinga ama-USA la ukuthi bethenge i-fuel futhi. Ati yabona ukuthi udivelopana ukhonapho. As long as sithenga ifuel ngama-user, sithengisa ngama-bond. Sisiyathatha ama-bond singene ku-black market uyadinga ama-user. Kona ku-black market la imali yakho ayisatholakali. So i-challenge esilayo, as long as into zethu zemali, i-monetary policy lokhu ilahlekile, le fuel iyabe ilahlekile injalo.
Wengeze wathi kusobala ukuthi amacebo kahulumende ayihlula.
Okuhluphayo lapha eZimbabwe nxa besithi sithole imali. Bakhuluma ngezikweleti, ama-arrangements, ama-credit arrangements. Izikweleti ziyabe zifundisa ukuthi hayi wena bank akusibhadalela amafutha athize sizaphela some kind of assurance ukuthi hayi ungasinika imali yakho sizakubhadala. Manje amabhenki wafuna imali, lama suppliers efiyela afuna imali, kanti yona nxa imali sikubhadele kungathatha 20 years zilokhu zilayina anti uyabhadala namhla ifiyele emini ngoba kathi sibasitshele ukuthi vele ifiyele ikhona ayiseko ekuma storage tank semasasangale asofiyele ukuthi izapompwa ivele feruka ngoba already iphakathi kwelizwe yikubhadala nje same khonapho sikhathi siyiphuma ifiyele ingene ematankini.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Bulisani Ncube uthi isixazululo salolu hlupho sinye kuphela
amafutha ezimoda. Ngibona nto uhlupho luzakuqhubeka lusiya phambili. Osokusele kuphela ukuthi uhulumende avume ukuthi indlela amaneja ngayo isiyehlule. Okokuqala into mele ayivume uhulumende inye yokuthi i-US dollar kayisebenzi. Inkinga yethu kungabhodwa uyele inkinga ye-US dollar. Uhulumende kakhiphe i-US dollar afake any other currency ukuthi isetshenziswe, whether kungaba yirandi, kungaba yipula, kungaba yini, kodwa hayi i-US dollar. Izinto zonke ziyaqala ukustabilize ngezinjalo.
Ukukhuphuka kwentengo yamafutha kungabangela ukuqonga kwentengo yempahla ngesikhathi iningi lisithi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika njengoba imbadalo yalezi mpahla ezitolo yayivele isiqansile, amandla amagetsi lamanzi esilela njalo kungela misebenzi okugcizelelwa ngumnumzana Ambrose Sibindi olwela amalungelo ezakhamizi lezisebenzi.
Kuyasakhala ngamanzi, akusela magetsi, akusahambeli futhi ngoba nxa sokumnyama kusahambeli. So ke besikhuluma ukuthi hayi njengezakhamizi ukuthi uhulumende akabona okwenza kwezinye indawo velele imota zenezo ezithwala izinto azisuke zenilise ukuba khona ngenxa yokuthi akula diesel. Kungaveli khonapho ngakhayela amalayini akhona amadizi atholi silamaroli amakhampani ofane ngayo asebenza abhizla alayini le emagarajini lapha le diesel yakhona ingekho. Khonoko sikhuluma nge-economy efileyo sibona ungathi khathesi umoya idiesel le ndaba yamagetsi, hhayi i-economy yeZimbabwe sibili sisiye emangcwabeni esigqitshela asibone kule nto ezaluka.
Lokhu kwenzakala isisindo semali yamabhond siwile njalo namuhla nxa siqathaniswa le dola yemelika. Abenhlanganiso yabafundi eZimbabwe Congress of Students Union iZikosu bamanyene lezinye iziphathamandla zikahulumende ukukhuza inkokheli ye-MDC ukuba ihlukane lomkhuba wokwethula imbiko ejojozela udlakela elizweni. Kodwa iningi labantu liyabasola abeZikosu laba lisithi akula cala elidaliweyo, bebachaza njengabantu abathunyiweyo ukutsho lokho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo yabeZikhosu le iza ngemva kwefanayo esanda kwenziwa ngumphathintambo wezenzakala elizweni umnumzana Ken Matema otshele intatheli zindaba ukuba uhulumende akayi kugoqa izandla ebukela abaqhuba udlakela bezenzela santando ngemva kwenkulumo kaChamisa emhlanganweni weCongress ye-MDC enzelwe eMkopa Stadium eGweru. UChamisa ubikwa etshele abalandeli bakhe ukuthi balungele ukuqhubeka ngemikhankaso yokuphikisa impumela yokhetho luka-2018. Isikhulumeli seZANU-PF sona u-ambassador Simon Khayamoyo uthi ayibahluphi njengebandla inkulumo kaChamisa wamkhuthaza ukuba amanyane lozulu wonke elizweni ukudinga indlela eziletha intuthuko. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center umkhokheli weZikhosu uPG West Namburo uxwayisa uChamisa ukuba ehlukane lomkhuba wokukhankasela utshengisela okulodlakela.
Nelson Chamisa, you should be reminded that the template you are attempting to use failed in Venezuela.
Siyakukhumbuza wena Nelson Chamisa ukuba lindlela osuzama ukuyisebenzisa kayizange isebenze kwele Venezuela. Abantu bakithi abasuke bayengwa yile misebenzi engalunganga. Akasiwelelani layiloba yini ephambanisa izifundi becine besehluleka ukuloba imihloliso yabo.
AbeZikhosu babizela umhlangano phansi kwendikimba yethi enough is enough, violence begets violence, yona esuke yakhanga imibuzo eminingi ivelela kuntatheli zindaba ukuba bayixazulule ukuba ichoni kodwa behluleka ukuchasisa. Unsukwana ezedluleyo abenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum labo bethule isixwayiso esifanayo ngemva kokuba uChamisa lo sanda ukhethwa ukuba ngomunye wabasekeli bakhe uMnumzana Tendai Biti bethule umbiko ogcine uchazwa njengokutshotshozela uDlakela lapho belungiselela umhlangano wabo omkhulu weCongress osanda kwenziwa e-Ascot Stadium eGweru. Isikhulumeli salenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum uMnumzana Lonias Roji ulandisa ngabakuchoyo ekuxwayiseni abaphatheke kunkulumo zalolu hlobo.
Ukufakwa kwabantu kuqala ngokukhulunywa okwenziwayo ngabalaba abaphatheyo kuma-political parties kumbe abase-government. But okwamanje thina sabona ukuthi hayi abantu lokhu besifa and into lokhu zimoshakala, kodwa kuqala ngokukhuluma komuntu oyabe ele-following yabantu. So thina sithi no, ngoba kuya-incite abantu ukuthi belwe, abantu babulalane, ama-properties nama-business abantu destroyiwe. So ikwe sithi no, thina njengama-Zimbabweans masithole enye way yokuthi singakhulumisana kumbe si-address ama-issues ethu, kungabi khona lokubulalana kwabantu.
Uroji ukhuthaza indlela zokukhulumisana, hathi ukukhankasela ukutshengisela okuphetha sekubangela uDlakela kanye lokubhidlizwa kwempahla yabantu elizweni.
Umuntu wonke akatabanga vele, noma nami khonapha ngiyazi ukuthi masengiphuma phandle laphana ngizakuyagada ikhombi ye-$5. Kodwa thina sithi masithole enye indawo yokuthi si-address ama-issues.
Kodwa uMnumzana Collins Ncube, isakhamuzi seHarare, uthi abezikhosi laba ngabantu abathunyiweyo.
Ukubona kwami mbona ingani ngabantwana besikolo abathunywe ngabantu bezanu-PF ukuthi bazokhuluma imibono enjengayona leyo, ngoba akulacala elikhona ukuthi kufanele ukuthi abantu bangene bedemonstrate. It's a constitutional right.
Abezikhosu behlulekile ukuxazulula abakuchoyo beqina ngelokuthi inkulumo kaChamisa kayilunganga, bengazange bapha impendulo yokuba kungani bekhuza icele linye beyekela abalandeli bamanye amabandla afana leZANU-PF bekhuluma santando kungela obakhuzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umculo ozothileyo silethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7 Voice of America. Singakehlukani yesikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Umkhosi wokuthakazelela ukufikisa iminyaka edlula elikhulu 125 ibulawayo yaba yidolobho ususiwe ngomgqibelo ukwenzela ukuthi kunanzwe ilanga lokungcwatshwa kukamufi uMnumzana Dumiso Dabengwa. Italian cabinet lithi selivumelene ukuthi kungakhwezwa imbadalo yentengo yamafutha. Olivalelisayo ngusithandekile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.